siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 24 ngompalakazi 2014. Siluthulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Lingali chona njani mtuaka zomu ule ola mugela emoeni ngenjabulo nguntunga milinko mom.
Lo sita ndegile mshanga.
Enda beni zetu la mshanje.
Ikisi musulio kisa mangalisa. Maybe singa expect ukuthi abantu benze okudlula okwansuku zonke. Ngenda bekuthi awula mali. So abantu abasoke benze isiphithiphithi. Baza kuzoba ngani ngelinye ilanga nje lizivulele nje.
Lo nyaka ngosuku lokwandulela ikhisimusi ngokwayo abathengisa isitaladini bakhala ngokuthi ibhizinisi ibiphansi ngoba uzulu ekhala ngokuthi kalayo imali yokuthenga akufunayo njengenhlala yenza.
Osoke wawuvula umlomo wawuthi buku ngebhonasi engamchasisa kakho ngaphandle kokuzwa kuthiwa unonqongqoshi wezimali nguye owathinta ukuthi ibhonasi uzabhatala. Sino ukuthi basitshele ukuthi bazibhadala nini abazange bakuveze obala.
Izisebenzi eziningi zikhala ngokuthi kazitholanga imali yebhonasi lonyaka.
Abantwana abane ababhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ngemva kokudubuka kwamafutha epetulo ebatshisileyo esitolo abakade belele kuso eChipisane eMatopo South bangcwatshiwe lamuhla.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Namuhla lusuku olwandulela ikhisimusi yalonyaka oluvame ukubonakala ngendlela iningi elisebenzisa ngayo imali ethelithenga impahla lezifela emlonyeni abathengisayo beyichaya imali okwedlula ezinye insuku. Kodwa lonyaka abathengisa ezitaladini bathi kwehlukile ngoba uzulu ekhala ngokuthi kalayo imali yokuthenga akufunayo njengenhlala yenza. Intathe yezindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa kuyiziphithiphithi lapha emigwaqweni yedolobha leHarare, uzulu enyakazela ehamba ngokutshiyeneyo abakubhizimusi lokuthengisa impahla yesitaladeni baveza ukuba akusikho kwansuku zonke lapho kuvame ukuphithizela imuli zithenga impahla lokudla okuzasetshenziswa ngosuku lwekhisimusi. Abathengisayo bathi sekulomahluko omkhulu kubhizimusi ngoba bebalutshwana ababuza intengo yempahla ngenjongo yokufuna ukuthenga bezidingela ukudliwayo okuqakathekileyo okufana labompuphu. Bathi osekusengezelela kulesi simo kuyikuba iningi selikhetha ukugijimela lapho kuthengiswa khona impahla eke yasetshenziswa. Studio 7 ikhulumisane labathengisa ezitaladeni zeHarare kanye loZulu ukuzwa phezu kwemibono yabo kukhangelwa ikhisimusi yalonyaka nxa iqathaniswa leminye iminyaka. Unkosazana Thadiwa Zindoga ohlala emzini we-Epworth ngomunye wabathengisa ezitaladeni zeHarare egxile kakhulu kumpahla ehlukeneyo esebenzela emgwaqweni uNelson Mandela. Yena ke ukhala ngokungathengwa kwempahla yakhe ethi kubangelwa ukuba uZulu akalayo imali yokusebenzisa njengalokho okuvame ukwenzakala ngalesi sikhathi somnyaka. Kuthi unkosikazi Miriam Chimbodza waseNorton yena uthengisa imigodla yokuthwalela impahla endaweni yamabhasi eyaziwa ngokuthi Copacabana edolobheni leHarare ukhala ngokuthi akazi ukuba uzakwenze njani ngabantwana njengoba ingathengwa impahla yakhe. Bekuyisoneso lakuZulu okhala ngokuswela imali ngalesi sikhathi sekhisimusi. Umnumzana Simiso Ndiweni uthi lesi simo sibangelwa yikusilela kwemali kuZulu. Lokhu elisamele limangalise leli khefu lekhisimusi, kodwa uDube weZimbabwe uNdiweni ethi kuyinto edanisayo njalo ingebangelwa yinkokheli ebusayo enganakekeli impilo kaZulu iphatheke ngokudlephana kubangisanwa izikhundla endaweni yokuthuthukisa umnotho welizwe.
Indlela ilizwe elimi ngayo ngalesi sikhathi indaba zepolitics ezikhona abakaqalisa ukuthi bakhangele indaba eziletha ukudla ebantwini lokhu besadlephana bona ngokwawo bekhiphana esihlalweni besenza njalo but abantu abakakhangela ukuthi imisebenzi ibuya kanjani and all that. Ikhisimusi lokhu isamangalisa. Maybe singa expect ukuthi abantu benze okudlula okwansuku zonke ngendaba yokuthi awula mali. So abantu baza abasoke bayenze isiphithiphithi baza kuzoba ngani ngelinye ilanga nje lizivulele nje.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Thabani Ndlovu oyisakhamuzi semzini weWesley ethi vele kawusekho umahluko ukuba lusuku lwekhisimusi lobahatshi lufana nje lezinye insuku.
Siyasokola lapha siyahlupheka eZimbabwe umgabe vele uyazidlela imali zonke zeZimbabwe njengoba ubona ukuholiday eFar East kona ngale thina lapha izizalwane zeZimbabwe siyazihluphekela lapha kasilayo imali yokudla ngikhisimusi ngeNew Year vele siyasokola. Ikhisimusi vele ibeyimangalisa kusukisela kudala iyamangalisa mangule imali vele uyaspenda phela ngemuli yakho uyadla imali yakho ngabangani bakho kodwa ma imali ingekho vele kuthi ukuthi indlala kuphela kayisoze ibonakale njengekhisimusi ikuhlupheka ikusokola kuphela lapha eZimbabwe.
Uthi uNdlovu lo mnyaka ozayo ungathembisi mahluko kodwa yibona kuza kuba ngumnyaka onzima okuphindiweyo ngoba inkokheli zingazinikeli ekuqedeni indubo kwezomnotho kodwa iphitshe kanyempi zokulwela izikhundla.
Sizabe lokhu siqhubekela phambili sihlupheka, sizabe lokhu siqhubekela phambili sisokhola ngoba obomgabe bazabe lokhu belwela izikhundla kuZANU-PF, uzabe lokhu elunguza ukuthi ngubani ofuna ukuba ngusuccessor wakhe njengoba bona okwakhathi sebethethisana uJonathan Moyo sebefuna ukuthi sebesithi bona umnankaka wakasoze abe successor kaMugabe kutsho ukuthi vele sebesethi agenda eka-2015 akusoze kube le attention kundaba ye-economy. Abantu beZimbabwe sizabe lokhu sihlupheka laba bantu belwela izikhundla kuphela kuZANU-PF.
Kuthi umnumzana Thendai Maka yena ohlala emzini waseWarren Park uthi akasayikholisi ikhisimusi njengalokho akhula ekwenza.
Akula mali. So ngakungela mali into zonke lezi ezasizukuyenza kudala angiboni ukuthi sizaba le Christmas yemnandi. Mina ngiyabe ngikhona endlini imali zokuhamba zasihlupha. The best thing is uyazihlalela endlini. Uzibukelele iTV ngalikwanisa ukupheka likwanisa ukupheka lona ekhonoko siyasipheka sizidlele okuncane ngathi sisilakho.
Thank you very much.
Alright.
Isimanga yokuba bekunyakazela lapha emabhanga uZulu ephitsheka ngokubhadala imali zabantwana besikolo inengi liveze ukuba likubona kungcono ukuhle libhadalele abantwana indleko zesikolo ngayona leyo mali enlutshwana kulokuba behluleke ukubuyela esikolo nxa sezivulwa ekuqaleni komnyaka ozayo ka-2015. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
It's the time of the year to celebrate this miraculous exciting Christmas day.
Unga uchona njani mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe? Mina nginguNothando Spanda, ngikufisela ikhisimusi enhle, ngikufisela njalo umnyaka omutsha oka-2015 ogcwele intokozo, ogcwele injabulo, ozale izibusiso. Ngisithi halala, hoza 2015.
Oh, Merry Christmas.
Amacele eMDC athi umnyaka ka-2014 obunzima kakhulu kuZulu weZimbabwe ngoba abantu abaningi beqhubeke belahlekelwa imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwamankampani. Athi lanxa kunjalo uZulu kamelanga elahle ithemba. Isikhulumeli seMDC thi umnumzana Obed Gutu uthi ibandla leZANU-PF lehlulekile ukusungula imisebenzi kanye lokuthuthukisa umnotho welizwe njengokwethembisa kwalo ngaphambilini kokhetho olwedluleyo. Amazwi kaGutu agcizelelwe isikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Nhlanhla Dube.
Lokuqala sizathanda ukuthi sifisele izizalwane zeZimbabwe ezisekhaya lezi kwamanye amazwe engesilungu abathi diaspora abakubomakhelwane abasemanye amazweni akhatshana kubomelika kuboCanada kuboBritain sibafisele ikhisimusi elihle. Kuqakathekile ukuthi nxa sikhangela umnyaka lo sikhangele ukuthi sivela ngaphi lokuthi kuyini esikukhangelele. Esivela khona sivela esikhathini esokhetho, ukhetho lolu obunqobe khona iZANU-PF. Asisaze siqede isikhathi sikhuluma ngokuthi kuyini esakusolayo ngokunqoba lokho kuyaziwa ngumhlaba wonke. Isinqobileke yathembisa okuningi, yathembisa imisebenzi edlula amamiliyoni amabili. Imisebenzi kayikatholakali, izibhedlela kazilamithi ziyavala, odokotela bayastraka, amatitsha athi azastraka ngomnyaka ozayo. Kuningi okungatholakaliyo, amagetsi alokhu ehlupha, amanzi ayakhathaza, aweHarare lokhu abagulise ngcolile. Uzananzelela-ke ukuthi ngumnyaka obe uxubene, uxubene ngokuthi besile nkangelelo enkulu ukuthi iZANU-PF iqala lo hulumende njengoba isingukhulumende nje iyoda izakwenzake konke ekwenelisayo ukuthi lokho ekade kuthembisa abantu kungabiyize kodwa sinanzelela ukuthi hayi balokho bephatheke kakhulu ngokuthembisa njengesitimela sikaThemba loamkela kodwa isiporo sangikhona lensimbi zangikhona kazikakhanga
umnyaka ozayo likhangelela ukuthi obe ngumnyaka onjani
thina njengenhlanganiso iminyaka esiwukhangelela ukuthi sizaqala okokuqala njengenhlanganiso sihlanganisa ibandla lethu leMDC leMDC renewal team sikhangelele ukuthi iminyaka ozaqala ukuthi sibumbe sihlanganisa ingqondo zalabo abafisa ukuthi sidinge untshintsho eZimbabwe ngendlela yokuthula ngendlela enhle ngendlela engela kuchitheka igazi ngendlela engela kuthukana kumbe kuthwalelana intonga
Umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Ngilifisela ikhefu lekhisimusi eligcwele ukujabula okukhulu. Lungene lingabaphilileyo umnyaka omutsha ka-2015. Abatshayelayo litshayele ngonanzelelo lapha emgwaqweni. Lingaze lakhohlwa ukuyilondoloza impila kahle.
Izisebenzi eziningi eZimbabwe zikhala ngokuthi kazitholanga imali yebhonasi lonyaka yokuthenga okudingakalayo okokuthakazelela ikhefu lekhisimusi njengenhlala yenza. Iziphathamandla zikahulumende lezamankampani azimele wodwa zikhala ngokuthi akula mali yokubhadala ibhonasi. Inhlanganiso emele izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izisebenzi eziningi kazitholanga lutho loba ezinye ziphiwe leyo bhonasi eyingcosana ngabaqhashi. Abameli izisebenzi zikahulumende bathi uhulumende unike amasosha lamapholisa ibhonasi wathembisa ukuthi ezinye izisebenzi zizathola imali le ekupheleni kukampalakazi. Kodwa umnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association, utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi akulalutho abaluthenjisiweyo nguhulumende. Yena esanda ukuxotsha isiphathamandla sohlangothi lwezisebenzi umnumzana Nicholas Goche.
Lokho sikuzwa ngabafiki bebunda ukuthi bathi bazabhadala ibonus ngomhla ka-30 kanti njalo futhi phezu ukuthola ukuthi bona nxa bekhuluma manjena bangani badonde ukukhuluma lapho ngoba ngabe bafisa ukukhuluma nathi ngabe bayakhuluma ukuthi ozansi litshele ukuthi ibonus liyeni liyayithola mina so kwangathi singaza ke sithatha amagama aphuma kumaphephandaba sisebenze isikhulumi
iziphathamandla zikahulumende zagcina nini ukuthi zikhulumelani ngebonus
Osele wawuvula umlomo wawuthi buku ngebhonasi engamchasisa kakho. Ngaphandle kokuzwa kuthiwa unonqongqoshi wezimali nguye owathinta ukuthi ibhonasi uzabhadala. Thina ukuthi basitshele ukuthi bazibhadala nini abazange bakuveze obala. Kuzwa ngabanye abasondela phansi kwezombuso. Lokho sikuzwa ngezinye izisebenzi ezinkoka. Kodwa abamele bakhulumisane nathi abakasithinti.
Lina like lazama yini Ndlovu ukuthi libathinte ukuze thi likhulumisane?
Sesibhalile izincwadi kaningi-ningi okwamanje kasilayo umuntu osipha impendulo njengoba usazi ukuba ngaku-public service ngale kuguquguquliwe into eziningi. Okwamanje ngangikhuluma nje kasilayo uchairman we-NJMC onguye ofanele ukuthi naye wemukela izincwadi zethu abe sezihambisa kuhulumende akhulume lawo. Okwesibili nonongqoshi omutsha oloke mhlawumbe naye safunda ukuthi into zibanjwa kanjani kanti lo msekelo wakhe kakho kube sekufithi lalo omela izisebenzi zikahulumende ngale ngekuxokisane wethu usowatshintshwa kasekho uphiwe umsebenzi ngaphandle kwelizwe osokufitha ukuthi inkundla NJMC okwamanje yephukile ngayela ndlela yokukhuluma
so ke singathi izandla zenu zibotshiwe lapha akula nto ningayenza
okwamanje ngakhuluma ngitsho njalo ngoba akula nto sibile singayenza ngamandla othi xoxisane phana amacebo aphezulu kodwa nga singaxoxisane sizabe sesihlanganise kanje
lo mnumzana Sifiso Ndlovu umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo ababalisi ezimtha ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare
Siphinde sakhuluma lomnumzana George Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, yena othi kuyadanisa ukuthi izisebenzi eziningi kazitholanga ibhonasi lonyaka.
Abanye bayitholayo but balutshwane kakhulu abayitholayo.
Abangayitholanga babankiwane kuthwani?
ngathi ababaka hulumende labesela khona ukuthi bazayithiwa kuphiwa amadates atshintshe kuphiwa amadates athi so akondakali ukuthi bazayithola kumbe abasayitholi kwamanye amacompanies labahle batshele sibili ukuthi ungangatholi isalari ibonus yakuzayithola ngathi manje
so manje-ke kujoni khonokhu babankiwane
kuthengisa ukuthi impilo sinzima babadubekokuthi ngathesi lanxa usebenza sisebenza nje lokuyani ukuthi ngiyemsebenzini but vele ungazi lokuthi uzahola kumbe aholi lokuthi uplane nje kunakuthi hhayi ngikhangelela kusasa ukuthi ngizakwenzani akusekho sekwadlula kudala lokho sekuyikusebenza nje kwemsebenzini ukuthi kumele ngiyemsebenzini
pho-ke isikhathi sekhisimusi sinjani kungela bonus
sinzima kakhulu bonje ngikhuluma lezinye izisebenzi sibili kunzima kakhulu babadube and uyabona ngathi into ebuhlungu ukuthi izisebenzi zicinga sezigwereda zicabanga ukuthi kumbe le imali abayithengiswayo bazayithola but abanye becebisa sibili ukuthi kungcono sifunde sibili ukuthi ngakungenalutho sizihlalele ngoba ukukhoda khona ukuthi embota imali izabuya ungayiswela suzingenisa ezigweredini lokuthi vela usozwa sikhwanisa ukuzibhadala
manje-ke nxa sisikhuluma-ke ngokuthi akula mabhonasi lawa imuli zidlani ngesikhathi sekhisimusi
kuyahawulisa kuyahawulisa sinabane khona sibili uhle ubona ukuthi hayi ayisikho ngoba uyabona kudala kwakusithi ngabale hlobo nje sekuthi ngbesise-South Africa ngombe singaphi ngbe sipheshaya angakunika i-$5 la utshintshe izimdola uyakwanisa ukuthenga udlela abantwana kathesi vele sekufana vele labo bayabe buyabekhala so hayi zindlala zodwa sibili imzeni mene
kodwa-ke nxa sesikhangela-ke kumakampani lapha akhona phela amanye ayenza imali engani iningi sibile kwamagama so-ke bolabo nxa bephiwe amabhonasi bangabe bephiwe amabhonasi anganani
kuya ngokuthi lavumelanani ngoba ibhonasi ukuze liyiphiwe iyabe i-content of service le liyavumelana abanye ngama-10% abanye yi-double salary yenu abanye yikota kuya ngokuthi i-agreement yeni ekhona ithini
lo ngumnumzana George Nkiwane umqondisi wenhlanganiso ye-ZCTU obekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 kasenelisanga ukukhuluma lo mphathintambo omutsha ohlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi unkosikazi Priscilla Mupfumira ngoba umakhalekhukhwini wakhe ubengabambeki emoyeni.
Abantwana abane ababhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ngemva kokudubuka kwamafutha epetulo ebatshisele esitolo abakade belele kuso eChipisane eMatopo South bangcwatshiwe lamuhla khonale eMatopo. Umeli weMatopo South edalele ephalamende umnumzana Saul Mahalima Ncube oyebandla lezanu PF utshele Studio 7 ukuthi imuli le ithole usizo lokungcwaba laba abantwana olugoqela oluvela kumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko yena ovakatshelela imuli kuthange. Ababhubhileyo babalisa izelamani uMbongiseni Dube obele minyaka emibili, uGugulethu Dube obele minyaka eyisitshiyangalolunye kanye lo-Iphithule Dube obele minyaka elitshumi lanye. Unina wababhubhileyo uNkosazana Siphiwe Dube ubikwa isithi ubevakatshele ekhaya abantu bakhe baze besale bebhubha. Omunye obhubhileyo kungozi yinye nguthando lwenkosi Bhebhe obele minyaka emithathu. Abantwana laba babikwa bebesele lo mnumzana Limukani Mguni oleminyaka engamatshumi amabili onguye olayithe isitofu esisebenzisa amandla egasi wasephuza ukusilumathisa okubangele ukuthi iphethulo ebigciniwe kuleyo ndawo layo ilumathe. Abakade besemngcwabeni lamuhla ngusibalukhulu umphathintambo weMathebeleland South umnumzana Bednico Ncube, uSenator Sithembile Mlotshwa, umnumzana Neva Khanye omela iMatopo North edalele ephalamende, abantwana besikolo seSt Jesa kanye lo mnumzana Mngane Ncube isiphathamandla seHawk Flight Construction onguye obikwa incedise imuli ngamabhokisi okungcwaba abantwana.
Ku-Livetalk lamhlanje sikhangela udaba lwezisebenzi ezikhala ngokuthi kaziphiwanga amabhonasi lonyaka.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Lots of mistletoe, lots of snow. soku isikhathi sokulibalela imbiko esiyithola ngeWhatsApp la ku-email evela kini balaleli. Oqala lamhlanje umbiko uvela kuDumezweni Masuku othi ngithanda ukuthi Merry Christmas kunkosikazi wami uLois Joe lemuli yonke yakoMasuku. Owesibili umlaleli uthi siyabonga ngokuqhuba kuhle umsebenzi. Ngithanda ukubingelela bonke abakomaqethu kaDube labo bonke abalaleli beStudio 7 eGwanda, eBuvuma, Selonga kanye leChanya Ugwe. Mina ngingumfundisi Dube ngiseBotswana.
UPaxton Bozodla bangane osegogwe esemchembo uthi ngifuna ukufisela ikhisimusi lomnyaka omutsha kubo bonke abangaziyo, izihlobo labangani. Ngifisela u-2015 oyithukela, ngibingelele unkosikazi wami uMagujwa labantwana uMafana noMankosi.
Kube lomlaleli we-Studio 7 okhohlwe ukubetha igama lakhe othi salibonani basakazi abahle, bengicela ukubingelela laba emoyeni. Ngibingelela umama ongizalayo uNakamdingazwe kuze uRosetta, uMasalu, uMatshawu baseZimbabwe, besekuza uBernard uKhumbu ose-UK. Ngingakhohlwa uSikhethi Ntombi, Brian, Mike, Nonoza, Lomandla laba base-Ireland. Ngithi ngiyalithanda kakhulu lonke.
Sizokuba njalo lomunye umlaleli othi linjani sithandekile loNkomo kanye loJonga, siyalibonga ngokusipha indaba zeqiniso. Ngicela ulibingelele ukhulu wami uChuma logogo uMampofu, ngisithi injani ikhisimusi ibizonge ngunqobezidamambo.
Umnumzana Rafael Mavela yena uthi kuqala ngibingelela lonke basakazi beStudio 7, ngingathaba ukuzwa ifundwa emoyeni eyami. Hayi, ngithemba ke uyayizwa ifunda, uyathaba Rafael. Uyaqhubeka esithi ngibingelela abalandelayo uSiwele Mpini Dube, u-Independence Nyoni, uMkhululi Khowancube, uSipho Ndlovu, uVezeniya Ncube, uLove Moncube, loMlisa, loSilungise, bonke laba basebhinga. Ngithi kibo limani kakhulu njalo, ngibafisela ikhefu elihle lomnyaka omtsha olithukela. Asizweni abanye abalaleli bethu abasithumele imbiko yabo ngawabo amazwi bezikhulumela besebenzisa iWhatsApp.
Mina ngikwazi khona Dube, ngifisela isihloko zami impilo enhle, ngifisela ikhisimusi elihle ngomnyaka omutsha omuhle. Ngisithi kubatshayeli sithele ngonanzelelo, singatshayeli sidakiwe. Ngiyabonga.
Linjani Blessing Zulu lonke nje elisebenza khona ngapha eStudio 7 yalibingelela. Ngicela ngibingelele ekhaya eCholojo esigabeni sakoMathuphula elayinini leSouthern. Ngibingelela umama onzalayo, ngithi khisimusi enhle mama. Mina soze mbuye khona ngapha ekhaya seDRC, ngisuke lapho ngiye lapho endihlala khona eKadoma emunomthapa. ngibingelela abantu bami abathi uNasibongile, loSibongile, loThemba abahlala kuhouse number 2430 Munomthapa eKadoma. Ngitibe le khisimusi enhle. Mina soze mbuye ngoba ngingapha eDRC enxenza vuya khona ngapho ekupheleni komnyaka. Ngiyabonga. Imuze Faniya Ndebele eDRC.
Sakubona lapha estudio. Igama lami nguPhumlani Moyo, ngihlala eJohannesburg eSouth Africa. Ngithanda ukubulisa umndeni wakomoyo oselupani esigabeni sePupu. Mbingelela kakhulu umama uMagumbo ongizalayo, ngithi mama ngiyakuthanda, ube nokhisimusi nonyuye omnandi.
Ngomzulu odlulayo lona enijani nonke. Ngibingelela abazali bami ekhaya ukuthi ngiyazi ngibafisela umnyaka omuhle kanye nekhisimusi enhle njalo. Size sibonane abaphile. Ngiyabonga.
Sibonge abalaleli labo abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp bezikhulumela ngawabo amazwi. Okugcina esilayo umlaleli ngubani Gibbs?
Okugcina umlaleli lamhlanje uthi libosipha ithuba lokusekela ezinye izenkulumo zenu. Ngicela ukubingelela imuli yami eKwekwe, umama uMangwenya, abafowethu koNcube. Lithi ngithe Merry Christmas and a Happy New Year.
Lawe mlaleli ulakho ukusithumela owakho umbiko ngenombolo zeWhatsApp ezithi 12024650318 kumbe nge-email kustudio7@voanews.com. Okwamanje sasilitshiya ezandleni zika Chris Gande esinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
lichona njani izulu kandaba mphakazi omuhle olamukela ngenjabulo enkulu igama lami ngu Chris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba njengoba ke kusasa kulilanga eliqakathekileyo ilanga lekhisimusi sixoxa lo mnumzana Isaac Mpofu umlobi olodumo njalo elikholwa lesiKristu. Ya ungasitshela nje okwakuqala ukubana nxa usikhangela ikhisimusi yalezi nsuku uqathanisa le lapho lisakhula ubona njani umehluko?
Kakhulu baba ngoba sisakhula ikhisimusi yayiyinto eqakathekileyo sasichaphazela sithengele izigqoko ezintsha ukuthi hawu sizazigqoka ngekhisimusi njalo abantu wonke bomango babeyithakazelela kunganathwa amatshwala njengoba esenathwa khathesi yebo kambe babuphekwa sibilo obekhisimusi kodwa bungela buphopho njalo ikhisimusi sasisikhathi sokuthi abantu badle lokhu abangakudliyo phakathi kwesikhathi thina izinkwa sasizwele ikhisimusini sasifika zindli ngemakhaya kokwakukukhulu kungamahewu lamatshakada yikho ke lamhlanje hayi ikhisimusi isiphathwa ngenye indlela eyehlukileyo mhlawumbe singachaza siye phambili nxa silokhu sikhuluma
ye nxa sikhangele ukubana njengekholwa lona ilanga leli laliphathwa njani njalo kathesi ubona ungani sokuyikujabula kuphela yini kungela Kristu phakathi
ilanga lekhisimusi kumakholwa amanengi angitsho wonke amakholwa babelithatha lokhu abakufundiswa ngabanali abafundisa ukuthi uJesu wazalwa ngasona lesisikhathi abantu bekukholwa bengelalo olunye ulwazi bephila ngalolu lwazi ukuba ikhisimusi njengoba ikhumbuza ukuzalwa kukaJesu hawu babesiya sibile emasontweni bengakaye ekujabuleni kwakuvukwa ekuseni kuyiwe esontweni kuyekhonzwa kungaphunywa ke esontweni sekuthi hayi sekusiya sekuyiwa emakhisimusini kwakusiba kabili baba engxenye izakhamuzi zalapho kule echurchi khona ukukholwa khona bahle badingela ngale khisimusi bazaletha izinto ukuthi abantu bephuma enkonzweni bajabule bendawonye awu kunathwa amahewu kudliphizwa inyama ngoba babedinga le nkomo izohlatshwa kujatshulwe sibili abanye babesenza umkhosi uvele ube khonapho echurchi ilanga lonke nje kuze kuchitheke entambama kanti abanye babesithi hayi akuphele esontweni masinyane siye kosibanibani lapha okule khisimusi khona ngoba ikhisimusi yayisenziwa emakhaya kuthiwe lamhla ikobani kusasa ikobani yayisithatha isikhathi sonke kusukela njengelanga lakusasa kuze kuye kuba phakathi kweJanuwari ngoku kuthiwa ikhisimusi kusenziwa imikhosi eyehlukeneyo ezindaweni ngezindawo emizini ngemizi isuKristu
bengithi
isuKristu yiso esasikhokhela phambili abantu bekukholwa ukuthi ikhisimusi ngekaKristu yikho ke babesukumela phezulu babe lokujabula amakholwa labangakholwayo labo babekuthatha ngaleyo ndlela.
Hayi isikhathi iso esingani sesidliwe ngumangoye ungavalelisa abalaleli ubafisela le khisimusi enhle.
Ngikakulungile baba hayi balaleli ilanga lakusasa lilanga elikhulu kumakholwa umhlaba wonke ungaka
hayi siyabonga Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba sesifike emaphethelweni sihlobo esithandekayo ngilifisela ikhisimusi elilithukela yimi untungamili Nkomo
lo sithandekile mhlanga.